sinanzelele ukuthi okokuqala kona vele ukwakha ku-wetland akuvumekalekanga kukho emthethweni futhi akusontwenhle ngoba kuyaphambanisa esingathi thina imvelo njalo futhi kuyaphambanisa lalo ilungelo lomuntu ngoba yonke isakhiwo esakhelwe ku-wetland asiqinanga njalo futhi singayenzakala ukuthi sidilike noma langayiphi isikhathi. So sibona kulinyathelo elihle ukuthi abantu basuswe lapha kade kubeyakhele khona kuma-wetland ngoba kuvikela amalungelo abo njalo futhi kuvikela ezemvelo ikanti lamanzi ngoba yinto ezindathu okumele sizihlanganiselele. Kodwa into okumele sinanzelele ukuthi abantu laba bathi besakha izikhathi eziningi abanye bakhona baphiwa ngama-private developers abanye bathenga lezi ziteshi. Akungabi ukudiliza lokuthalo kungani kwakho sisilwa kodwa abantu kabaphiwe enye indawo yokuhlala then lapha bazahamba baye kwakha khona baphiwe le notice yokuthi hayi dilizane zakhiwe then liyehlala laphana. Sikhangele futhi ukuthi kanti umuntu azahlale khona sisizathu kuyini. Nawe wayethengiselwe yi-council kumbe wayethengiselwe u-developer yena loyo amthengiselayo nguye okumele abe nomlandu wokumakhela enye indawo yakhe yokuhlala. Nawe wajebha isiposho emzimu wakhe ngenxa yokuthi istendi lesi wakuthiwa legally kumele yona leyo wamnika istendi asuke amkompasete ukuyakwenza kutsha. Kungabi into esisiba umlandu futhi phezu komuntu ikakhulu yena umuntu nxa engaziphathi. Kodwa kuleyo bazithale izitendi ngokungekho emthethweni hhayi lokho sokungokwabo labo kumele bakhangele indawo babangaziki okokuqala belavelanga baziniki izitendi kungekho emthethweni.
Zona indawo lezo kuthiwa ngama-wetlands maphosa ziqakatheke ngani nxa ungachasisela uZulu?
I-wetland iqakatheke kakhulu izabala entweni eziphose ezintathu. Okokuqala iyancedisa lokho esithi i-underground water. Nxa sibuze nge-wetland kuyenza ukuthi amanzi ngaphansi ahlale ekhona amanzi athole ukuvikeleleka ngaphansi i-underground water. Number two i-wetland iyagcina amanzi okwenza ukuthi imvelo yaleyo ndawo layo ihlale igcina kakuhle. Okanti okwesithathu zikhona izinanakazana esingathi ngama-species izinanakazana lotshani lezihlahla okukhula kuma-wetland kuphela. So ukugcina i-wetland-ke kuyinto ephakathekileyo ngaleso sizathu ngoba nxa amanzi ekhona